umthetho singathi thina njengezanupiyef siwuthatha njengochitho olukhona isikhathi sonke ukuthi vele sabe silungiselele njalo abantu sabe sibatshelele ukuthi kuyini sikufuna njengabantu abezanupiyef singabenzela khona kuyukubakhumbuza ngoba silibandla thina elivelelile constitution kanye lama-policies aqondane nezimpilo zabantu. So ngithi kuba lula kakhulu mani njengoba singena umthetho.
Ubona njani lizanqoba yini?
Ya, uma vele wonke umuntu eseyangena i-ground uyabe ekhangelele ukunqoba. And sikhangelele futhi njalo lokuthi lolu khetho esingenayo abantu sebebonele ukuthi ibandla elilo ibandla lezombahazwe eleqiniswa yilide kuyiZANU-PF. Uma sisiyangena vele ekhethweni nasingena sinenzela ukuthi abantu sebefundile babona ukuthi ngicela mpela ibandla leZANU-PF libandla elimelele abantu alinabuqili kumbe ukuhluphana obukhokheli obukhona ngoba bebathi abantu bakhokhelwa njani.
Ye, siyabona njalo kula abanye abayesabayo bathi ibandla leZANU lapha lifuna ukuguqula isekelo sombuso umongameli ahlala isikhathi eside kumbe asele ehhovisini kambe bangabe beqiniseka khona kungokwesaba kwabo.
Into ofana abantu bayizwise ukuthi thina kuthe ngemva kokhetho lapha asizange sivimbe umuntu yephalamende sangena sinjalo sibandla leZANU-PF silenani lama-MPs esinawo ukuthi ngoba amanye amabandla besilwa kwamemezela ukhetho kambe sasizama eceleni thina sithi khona soze singene kulolu khetho kwaba soze kuvume thina lathi kwaba lithuba lokuthi hhayi njengoba sothina sesivuyela e-ground endaweni ezithize lathi wethina sibuyele kodwa kuyikubana vele abantu bekuzwisisile ukuthi okuqashweni thina zangasiyala zanga sithi khona hhayi sesamashithi ama-litonize i-230 ayisafuni ngendlela ukuthi iZANU-PF yahlonipha i-democracy nokukhetha kwabantu labona sivuma ukuthi abantu bonke bangene e-parliament kodwa ngendlela le yasigcina sibuya bona e-opposition bezisanisa yikho kwenza ukuthi khona kube le ndlela ukuthi kube lalolu khetho sesizwenza kusasa.